ngivele ukukhuluma lokho ngatiwani i-cabinet eyayenziwa i-cabinet enhle kakhulu ihlanganisa abantwana labadala i-cabinet enhle bayi-reduce from 33 to 26 abantu bonke abaku-cabinet bafuna ukuthi bayenze umsebenzi kadesa okuthi khona abathabele cabinet ayisiyonto yabo leyi ayisiyonto ye-America into yamazimbabwens amazimbabwens yiwo akhetha abantu ukuthi babe ngama-MPs abo sisukele ukuthi khona sebengama-MP bathathu bafake ku-cabinet so lokhu abakukhuluma kulandaba lokho bayayiqedile isikhathi ama-election awalapho ayenzwa kuhle kwakungela kubhoqana kwakungela kulwa izo zaphuma kahle so isadidi yathi yona ama-election lawo aphuma kuhle i-AU yathi yona ama-election lawo aphuma kuhle i-commerce yathi ama-election lawo aphuma kuhle so ubani ozabuyesitshela abantu bezimbabwe ukuthi ama-election yenu kahambanga kuhle abayadlala kodwa akulandaba thina siyakwazi ukuthi ama-sanction lawa abuyisa ngabotswangirayo
bathi bona uhulumende wele Melika uthi yena udaba lwama-sanctions luyaphonga ukusetshenziswa nje ukuvala ukwehluleka kukahulumende ngoba ama-sanctions lawa engafakelwanga ilizwe lonke lithini lina ngalokho
ungathi wena ama-sanction kayenzanga ukuthi abambe umuntu wonke weZimbabwe khona singela ma-credit facilities okubuyisa imali evela phandle direct investment bona baya-discourage abantu ukuthi bafake imali lapha eZimbabwe ngakuthiwa besithi bona bale-targeted sanctions ngakuthiwa lokhu ku-affecta umngabeli lama-ministers abo kodwa abantu abahluphekayo kakhulu nabantu abaphansi abantu abareseva kabanda ngitsho le dola ungaya emareseva ukuze abantu ule dola nokuthi abasila ngitsho le dola so ama-sanction lawa ayenzela ukuthi abantu bezimbabwe babulale uhulumende lo babe le what they call i-regime change